ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 22 kunhlola nja 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli beMDC ababili bamiswe enkantolo namuhla besephezwa icala lokuphehla uDlakela. Osungula iqembu leBlack Mambazo uJoseph Shabalala ungcwatshiwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kula malunga ebandla leMDC amabili athi umnumzana Makomborero Haruzivishe lo mnumzana Alan Moyo abamiswe emthethwandaba kamantshi namuhla besetheswa icala lokuphehla uDlakela. Ababili laba babotshwe ngolwesine, lamanye amalunga ebandla labo edlula amachumi amathathu kulandela ukutshengisela abakwenzayo eHarare. Umantshi uthe uMakomborero lo Moyo baphenduke emthethwandaba ngomvulo. Okwamanje baqhubeka bevalelwe. Sixoxele siphathamandla seMDC uDokotela Nkululeko Sipanda.
Mbona ngani mina uhulumende uzama ukuthi ethusele izizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi zingayenza njani umsebenzi wazo zilandela amalungelo akusisekelo sombuso welizwe. Ngalokho angibona ukuthi uzaphumelela ngoba kukhanya ngani izizalwane zeZimbabwe ezinenge sezizimisele ukuma ziqondisa njalo zisenza esingakuthi yikuprotekta isisekelo sombuso welizwe kuyiwa phambili. Ngibona ngani amapholisa le mthethwandaba lawasetshenziswa nguhulumende wezanu ayazikhohlisa njalo enza iphutha ngokucabanga ukuthi ukwethusela abantu nokudlala ngesikhathi sabantu kuzethusa abantu. I-MDC kunje nje sikhulumile amalunga amaningi kakhulu asejele anikwe iminyaka eminingi kakhulu kubo kami prison lakubo chikurubi maximum. Mbona khonokho kakukabuyisela abantu emuva ekuthini bazimisele ukumela elizwe labo njalo ukuqondisa lokho okuwoniwayo. Ngalolohlobo uhulumende lokufanele aziswe njalo azi kahle ukuthi udlala ngesikhathi. Akukho uhulumende emhlabeni jikelele osowenelisa ukuphumelela ngokubambelela abantu ngale ndlela efana naleyi kucina kuphelele nje kuphela.
Ukubotshwa elikwenziwayo lokhu akusoze kwethuse abasekeli benu yini bengabe besaphatheka kunhlelo zokutshengisela eliziqoqayo?
Never. Ngodaba lokuthi phela abantu sebesazi ukuthi ilizwe lelisofanele likhulule liphakathi kokuvimbezelwa nokubambelelwa ngabantu abalotshwani abahuqula izinotho njalo bedinga ukudubeka kukaZulu. Ilizwe lelisofanele silikhulule loba kutshisa phansi kumbe kutshisa phezulu. Siyazi njalo ukuthi bakhona abasesipholiseni nabasemasotsheni abangakuthandiyo khonokhu abazatshela bethi hayi ngeke lihlale nje lidlale ngoZulu ngoba ilizwe lelika lisilo lizwe likamnumzana uMnangagwa uChiwenga kumbe laba abakhokhela amabutho. Leli lizwe lilizwe lamahlaba ezulu, lizwe leZimbabwe. Njengamanye amazwe wonke izizalwane zelizwe nxa zingasuka zizimisele zithi zona sezifuna ukukhulula izwe kusuka kwenzakale khonokho. UPresident Chamisa namhlanje uphume eMashonaland Central eBindura ekhuluma namahlaba ezulu amtshele lokho okufanayo ukuthi bona asezimisele kutshisa phansi kuqanda phezulu ukuthi ilizwe leZimbabwe once and for all sokufanele libe lokukhululeka, libe lokuthula, libe lengqubekela phambili kuthwala imisebenzi kungatholakali ukubotshwa kwabantu, kudlaliswa ngamapholisi, kutshaywa kwabantu nokulawa kwabantu.
UDokotela Nkululeko Sipanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC, umnumzana Nelson Chamisa. kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba ngoba ubengadobi umakhale khukhwini wakhe. AbeZimbabwe baqhubeka beyibo abayisilinganiso esiphezulu kunani labo kuza abasebenza kwele Botswana ngokusemthethweni. Lokho kuphume embikweni owethulwe nguhulumende wakulelo lizwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Kulabo kuza abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5347 abasebenza kwele Botswana okusemthethweni. Kuleli nani abayisilinganiso esiphose sifike ingxenye ekhulwini i-48.6% abadabuka kwele Zimbabwe. Inombolo lezi zimunyethwe kugwalo olubika ngenani labo kuza abasebenza kwele Botswana oluphuma kathathu ngomnyaka. Umnumzana Mthabisi Dube odabuka eZimbabwe esebenzela edolobheni leGaborone kwele Botswana uthi inani labantu abathola incwadi zokusebenzela kulelo lizwe ngokusemthethweni liyalincipha ngokuhamba kweminyaka.
Abantu abaningi bakhala ukuthi ukuthola ama-permits akulula. Lokhu futhi kuza ngesikhathi kutshengisa ukuthi ele Botswana lalo libhekane lokuswelakala kwemisebenzi.
Inombolo zikahulumende ezitshengisa ukuthi inani labo kuza abasebenza kule Botswana lehle lisuka ngaphezu kwenkulungwane ezilithumi lasikhombisa i-17,286 ngomnyaka ka-2010 lisiya kunkulungwane ezedlula kancane ezinhlanu kuphela i-5,347. Oke waba kumsebenzi oncedisa abantu ukuthola amaphepha okusebenza kule Botswana, umnumzana Stanley Ncube uthi ukwehla kwenani leli kuveza ukuguquka komumo elizweni leli.
Ungakhangela imsebenzi kayisatholakali njengakuqala. Yikho nje inamba yama-permit holders isiyehlile.
Noma nje ugwalo lukahulumende lolu luveza ukuba sebalutshwana abo kuza abasebenzela kule Botswana kule nani eliphezulu labeZimbabwe elingena eBotswana ongekho emthethweni. Umnumzana Nkazimulo Bhebhe uthi inombolo zikahulumende azitshengisi inani leli.
Labanye abangena elizweni ongekho emthethweni siyazi sonke isimo ekhaya, ngakho laba were not included kuma-statistics kahulumende.
AbeZimbabwe abasebenza eBotswana okusemthethweni bazinkulungwane ezidlula kancane ezimbili ezilengxenye i-2599, belandelwa izalwane zakwele South Africa zona ezinamakhulu ayisikhombisa i-700. Ngiwumathin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 kusabron kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamcheshwe
lamlela namba wafubembula
kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje eZimbabwe linanze ikhefu le Robert Gabriel Mugabe National Youth Day izolo abasakhulayo abahlala emakhaya bekhala ngobunzima bempilo abathi bubangelwa ikusilela kwemisebenzi kanye lokutshabalala komnotho. Intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Iningi labasakhulayo emaphandleni litshona libhoda ngezitolo ngembangela yokutholakala kwemisebenzi okudala ukuthi abanye bahugwe izidakamizwa. Omunye wabasakhulayo laba uzenzo Dubo ohlala efumugwe uthi kumele uhulumende asungule inhlelo ezizabangela ukuthi benelise ukuziphilisa lanxa bengasebenzi.
Ngabe i-government ingasinceda kakhulu ngokusinika uhlelo olungaba njengolokufuya inkukhu lembuzi lenkomo, ngoba nanzela isikhathini esiningi sile sihlangana lobugebenga obukhulu okusela kwemali langemisebenzi kakhulu kithi lapho.
Umthuli Sithabango osuke eStezi yena uthi intanga yakhe igcina iphatheka kubugebengu ngenxa yobunzima bempilo kulezi nsuku. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulwisana lokuswelakala kwemisebenzi emakhaya.
Uhulumende sifisa ukubana asivulele amathuba emisebenzi, kube lama-projects angenziwa anjengokwakha kwamadamu, kuqhatshwe abantu abantsha, intsha ithole imisebenzi iqhatshwe. Njalo sinanzelela ukubana intsha ingathola imisebenzi yokwenza lamacala azadida, ngoba sinenzetha abantu abatsha babagcweleyo ezinkambeni ababotshiwe ngenxa yokuswelakala komsebenzi basuka belingeke bayenze izinto ezinye.
Iningi ezansi emandebeleni lithi inhlelo zikahulumende kazifinyelele kulumango laloba behlezi bebhalisile ukuphatheka kulezo nhlelo. isakhamuzi sefumoko umnumzana Themenkosi Dube uthi baludinga usizo kuhulumende ukuze benelise ukuziphilisa.
Mina isigabeko esibone ngibona endaweni sewadi 18 ngibona abantu benika inkomo mahara 15 10 last year banazo izibayenza kodwa lapha kithi zokuthi benzokubhalisa kazibuyi.
Abatsha abayisilinganiso esilithumi ekhulwini kuleli yibo kuphela abasebenzayo. Ukhansila wefumuko umnumzana Ephraim Nyathi uthi abatsha bagcina bechapha imngcele besiya emazweni angomakhelwane abalisa eSouth Africa leBotswana kuyadinga impilo engcono.
Kuqakathekile ukuthi abantu ngabe belama-proteins kungabancedisa futhi ukuthi bayayica amabhoda besayilala ngoba bazabe beloku kwenza.
Isikhulumeli sabatsha kubandla leMDC ezansi yamaNdebeleni uNkosazana Senzeni Maphosa uthi intsha emaphandleni isemnameni ngaleli langa njalo iyabandlululwa kwinhlelo zikahulumende eziningi.
Sidinga njalo ukuphakanyiswa ngamaprojekti ayehlukeneyo angenza sibe lesikufakayo lathi kwezomnotho ngokuba sesilawo amabhizinisi ahambelana lezomumo emaphandleni.
Iningi lethu uhulumende wezanu-PF nguye odale ubunzima obuselizweni ngokwehluleka ukuvuselela umnotho nokwehluleka ukuqeda inkohlakalo. Kodwa uhulumende yena uzivikela ngokuthi izijeziso ezetheswa iziphatha amandla zakhe lamankampani alobudlelwano lezanu-PF ngamazwe afana leMelika yizwe ezibhidliza umnotho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube
sibongeke insizwa yangakithi uAlbert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala kuward 5 esiphunyuka village kochief Sikhobokhobo eNkayi. Yena okubandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hheyi, izimi nabantu eNkayi zakithi sikhangelane le ndlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akula mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifona ezitolo. Njalo silenhlelo ezifolisayo thina lapha engiwadiyami sifolisa i-WSV. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalufani abaningi bahlale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo lokudla esikutholayo kulithana kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokucima kathesi ngo-February kusiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje kathesi amabele esaqala ukuwalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha uyamuthe aze avuke.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla ngobani abakhethayo?
Indlela okwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili ngoba abantu labana bafika baliuthelele bathi lingaliqambane ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu ngizami ngokulambelana kwenu ngikambe labo bebuza ukuthi ngisinise yini ukuthi kani uyalamba ukudlula abanye akukho engingene kunayo elamba lesi kunayo. So abantu babe beqambana bangaze baqambana abantu sebethatha bayithi bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini athatha abangu-25 athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela kodwa khona kuthani ukuthi abanye abantu bayahlala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewenza izizini laba babuye last year 2018 ngo-December. Bathi bazanika abantu imali for 4 months, iningi ukuthi December, January, February, March. Azange kwenzakala khonokho. Abantu banikwa ngo-December la ngo-January. Eyamasi imali yabuya ngo-June. Bathembi ukuthi ipulani zabisa elo-February labuya ngo-June. Bathembi ukuthi bisa eka-March. Ayizange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Bathe sebebuya ngo-December 2019 ngafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebezele bedenisisa laphana kuhola amadola. Senzelana uhawu ukuthi lami umuntu oke wahola idola akusamelanga zize ineke. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengahola. Kukhangelela ukuthi ongazange ahola idola sekumele ahola ukuthi. Yiyo indlela elikhulu ukuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade esimanti ngo-December kutholakale amabele ne-cooking oil ne-beans. December month, January kwatholakala i-rice ne-cooking oil ne-beans. Khangelela ukuthi this month sithole futhi i-rice ngoba bashiya bethenjalo bathi amabele asekho. Kumele rise lebizwe kuthi ukuthi sizasebenza lana kwenyanga ezingaka kathesi bathe bazafika seDisemba, January and February.
Okuvela kuhulumende ke?
Hayi, thina lapha kakhulu sikubonayo ukuvela kuhulumende. Asiboni lutho yisho elivela kuhulumende. Loba nje i-development, there's no development. Akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka ngo-Chief Sikhobokhobo enkayi njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo ngizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakobulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukhani.
Ye, ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lolu?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Mhlawumbe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube ledorobho lenotha kobulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besivenda. Kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobho lakobulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngabaminority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni, especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority, angaka kuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Madabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa, khonaphana kobulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye, manje njengoba sokwenzakele ubona ungani abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto esihlala sizibona zisenziwa kuwukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona kobulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amavisa aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana esithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo kunaphana kobulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi kobulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwayenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo lawo njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khonaphana babe bekhona abantu besinambia babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esiNdebele ubona ngani kungaba kuhamba njani
into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yikokwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa so kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde umgwaqo lwana osuka kobulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi Chibuntu le road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChibuntu lahamba ngayo esuka kobulawayo esiyeplumtree so kuqakathekile ukuthi izenzane indlela zitintshwe kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana le-Plumtree Town i-Plumtree Town kufanele ukuthi be-100% isikhalanga koga kube isikhalanga kuphela i-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi insika yasesikhalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo esifana labo okami labantu ukami lana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokanti ukuthi akwenze
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babugadi
lo-ke ngumnumzana Difa wajabi bhango odabuka ePlumtree ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilayo
Siyabonga cha helidala siye kwele South Africa. Wasungula iqembu lembuve ele Lady Smith Black Mambazo uJoseph Shabalala ungcwatshiwe lamhlanje edolobheni le Lady Smith eMnambithi KwaZulu Natal. Abaculi beZimbabwe ekade bekhona emngcwabeni wakhe bamchaze njengeqhawe kwezomculo. La ngamazwi agcizelelwe ngumongameli wakulelo lizwe kanye labaculi base South Africa uBenedict Nhlapo uyalandisa
Ngithandiwe nam bengingubani na Nikhululiwe nam bengingubani na Ngithandiwe nam bengingubani na Nikhululiwe nam bengingubani na
Ushabalala uphiwe umngcwabo eqhawe lamampela ebelidume ngephimbo lalo elimnandi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa imbala leziphathamandla zikahulumende wakhe labo bebekhona. Izikhulumeli lezigoqela abamasiko abezombusazwe labaculi zivumelane ukuthi yebo engabe selele umshengo kodwa imisebenzi yakhe izaphila ngokunaphakade. Omunye wabaculi abakhulumileyo ngumfo kaMadlokovu uMbongeni Ngema yena okudaze abasakhulayo ukuthi baqhubeke ngonyawo lukaShabalala njalo bengaze bawulahla umculo wembube.
Shabalala mfowethu lala qhawe lakithi siyeza siyakulandela. Kodwa ngiyayibonga lensizwa le ethathe umculo wasemakhaya umculo wembube yawuthatha yawubeka ezingeni lomhlaba iqhawe leli
iqembu leBlack Mambazo lona eselikhokhelwa umunye wamadodana kaShabalala liphiwe ithuba lokumphelekezela ngengoma. Ngitheli phuma enkundleni iqembu leBlack Mambazo kwangena uMongameli Ramaphosa yena othe ele South Africa ilahlekelwe kakhulu.
Ubaba Shabalala was a man amongst men, beyindoda emadodeni. He was one of South Africa's most decorated artists. Bamlindele oJohnny Clark, oJabu Khanyile, oMiriam Makeba, oLucky Dube nabanye abaningi bamlindele ukuthi afike.
Abaculi beZimbabwe akade bekhona kulomngcwabo bagoqela iqembu lendosakusa lona elihlabelela isicathamiya njengeBlack Mambazo. Nangu umkhokheli walo uOscar Siziba.
Kithi thina, he's the father, he's the mentor, he's the pastor, he's everything to us. He's the teacher. So that's why we are here, sikhrose Johannesburg, sasofika la KwaZulu-Natal.
UMandla Khumalo oyelinye njalo iqembu leZimbabwe lembizo laye ukhotamele umshengwe sithi iqembu labo lifunda kukhulu kuBlack Mambazo.
Lala kahle qhawe lamaqhawe, ube ngubaba kithi sonke. Sifundile okuhle okuningi kakhulu kuwe, uliqhawe langempela.
UShabalala ubhubhe mhla ka 11 kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisishiyagalombili 78. Wahlabela labaculi abadumileyo emhlabeni jikelele abagoqela uPaul Simon noDolly Parton. Wathola izicoco ezinhlanu zamaGrammy Awards leqembu lakhe. Uhulumende waKwaZulu-Natal usehle wamemezela ukuthi uzabunjwa ikolitshi lezomculo iJoseph Shabalala Isicathamiya Academy ngenjongo yokuhlonipha umshengu ngendima ayidlale emculweni wezembube e-Afrika laphesheya kolwandle. Mongameli Ramaphosa laye ukufakazile lokhu namhlanje. Iningi lithi leli ngelinye lamaculo azasala ekhunjulwa ngalo. Bele Studio 7 Johannesburg, wele South Africa, ngingu Benedict Ndlapho.
Mhlaba gauno ningempela ziyohamba insizwa kuyosala izibongo sithi lala ngokuthula mfo kamshengu. Madodana akho azoqhubeka ngephimbo lakho ngembali yakho ngomculo wakho njengokwethembisa kwabo. Siyakuthemba lokho. Siziphetheke ezosuku ngebezihamba phambili. Abasekeli beMDC bamiswe enkantolo namuhla besekuseswa icala lodlakela. Kwanele olivalelisayo ngentungamili nkomo.